Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 18 kuLwezi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
intengo yamafutha iveli yaxothana lemali esensikeni omnyama.
Intengo yamafutha ezimota isikhuphukile njalo.
Ina njenge media kwenziwe sathatha isisi lobe funelisitshela ukuthi ngisathile mvulo uvele watshelwa ngubani
abomndeni wenduna uNhlanhla yamaNgwendiweni bathi uNdiweni ulokhe eyinduna yabo ngoba kula muntu olamandla okumsusa kulesi sikhundla ngaphandle kwabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Njengenhlala yenza maviki wonke, intengo yamafutha ezimota isibuye yakhwela njalo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhweze intengo yepetrolo isuka ku-$16.77 yaya ku-$17.07 ilitha ngayinye. Idizili yona ikhuphuke isuka ku-$17.53 yaya ku-$17.74. Ngamanye amazwi ipetrolo ikhwele nge-$0.30 kwathi idizili yona yakhuphuka nge-$0.21. Ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukukhwela kwamafutha lokhu kuzalethela uZulu weZimbabwe ubunzima obuphindiweyo yena evele ethwele gadalala.
Kukhanya intengo yamafutha iveli yaxothana lemali esemsikeni omnyama. Bona bathi bona sebengeza imali yamaphepha leyinsimbi emsikeni kuthi ukuthi vele imali yakhona yethathayo kade sebedinga-ke imali yangaphandle. Kuyahlala kunjalo, angiboni ukuthi kanti ilizwe bakithi singaba le lizwe elithi amafutha ayakhwela ivingaveli. Kule nto vele engamanga kuhle ephambanisekileyo la.
Nxa intengo yamafutha ikhwela kanje viki ngeviki, intengo yezinto layo iyakhuphuka yini yehle lawo amafutha njalo?
Lelo liqiniso ngoba siyazi ukuthi izinto eziningi ezithengiswayo emavinkilini ziyahodwa zithwala ngezimota, kutho ukuthi abanikazi bezimota bayabe sebefuna ukwengezelayo intengo yakhona yokuhamba. Amabhasi azakhwela, imijova izakhwela, njengoba sethilele uba kumduli incuba ukuthi kuza amabhonus abe khona, kutho ukuthi vele imali intengo ezizakhwela ukwedlela lokhu ezikhona kathesi ngoba sebekhangelelelayo lokhu ukhwela kwamafutha lamabhonus azawuza. Hhayi, into zizabheda asamangawuhle.
Nxa ithe yehla intengo yamafutha, intengo yezinto ezitolo layo iyehla yini kumbe yala ikhuphuka?
Oso bhizinisi abeZimbabwe akuzange kwenzekale akulambele yenzekana enjalo ukuthi nxa intengo yamafutha ingehla bayehlisa, ngoba bona mthetho wabathi bona intengo ababeyivele beyifakile yintengo ehambelana lapha abahote khona abathenge khona. Nxa bengayehlisa kutho ukuthi nxa sebesiyahoda kawasizi babekwazi ukuthi ukuguquka kwemali yangaphandle kuyaze kumi kanjani. Yikho abasozi vele bakucabanga ukuthi behlise intengo, iyabe lokhu iqonga kuphela icothana le ntengo yedola esemsikeni omnyama.
Ngezinye indlela labo osomabhizimusi kabakhomsulwa kundaba zokukhwela mahlayana kwentengo yezinto lapha.
Vele yabona ukuthi into yakhona vele iyahambelana, ngoba bona nxa ukhuluma labo bayakutshela nje laba amalunga ezithinisisa ukuthi kayisiwo ndaba yabo ukuthi into ziyakhwela. Kodwa mina ngibona ngathi singaze siye South Africa siyakwazi ukuthi iRand liyabe liguquka ubudlelwane bakhona le-US dollar, kodwa intengo yakhona kayikhweli mahlayana. Sengibona ukuthi lapha songathi sokulobuhwaba obuthize, ngoba nxa wodwa izinto zakho ngenyanga ephelileyo okuza kwenza ukuthi ukhweze kathi esikwini, ngoba imali emsikeni intshintshile isintshintshi namhla. So uhulumende wakhona yena okhweza amafutha lo, imithelo yakhona baba iminingi kakhulu iqondelele mafuta labo so business labo abachaya abahlale bechaya luvalo angibona ngathi sokulobucilile lobusela phakathi
umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho ibandla leMDC lithi ukuchabalala komnotho kuveza sobala ukwehluleka ukamongameli Emmerson Mnangagwa kodwa abezano PF bathi akunjalo ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezano PF umnumzana Belief Gawulele sikhulumele sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda onguye osungula lingxoxo
ungabona umuntu engupresident iqakathekisa ukuthi yena ufuna ukwenza into esifana lokuthi uhambe egqoke isikafu indawo yonke uvele wazi ukuthi kune problem yokuthi akalazi ihlelo eziqondileyo njalo ngiyazi ukuthi uZulu weZimbabwe uyabona inhliziyo uzubuhlungu kakhulu nxa esizwa kuthiwa umuntu owehluleke njengomnankakwa ukwedlula umgabe uyazi ukuthi umgabe izinto zamomela isikhathi kwaba yisikhatshana kwathatha isikhathi ukuthi into zibe mbi ngendlela eseziyiyo khathesi kodwa umnankakwa vela kumthathela ngansuku zatshwala umnankakwa wehlulekaze ehluleke le zinto umgabe ayengakafazi ehluleke ukuthi umgabe wayesengathi kuthiwa ye ngibulawa ngama-sanction kulabantu abafuna ukuthwala isilizwe nzima kwakukhona umuntu ongakukholwa akubona ukuthi umnankagwa wehluleka lokungenisa abantu estadium ebanika ukudla edlalisa imali yelizwe umnankagwa uthi yena ilizwe lehluleka ukuya phambili lo mngane wakhe uGawule esikhuluma laye lapha ngendlela yokuthi kakwazi kahle kahle ukuthi no nxa ungathatha imali yelizwe uyifake kugatheni ndizamshini umgabe ubehamba nge-Zimbabwe lo ubaba lowu uhamba ngendizamshina zakwamanye amazwe yikubulala ilizwe uvele ukwazi ukuthi ukukhalipha kulutshwane akubona ukuthi isikafu sigqoka njani wena nxa kutshisa kunjani kubheda uhambe phathanele isikafu umuntu omdala lo usohamba lophawu wena njengembruzi kuyayangisa kuyinto embi ikakhulu nxa kuyukuthi ngalanto ayithengisayo ngabe kathesi kunjalo kukhanya ukuthi umngane kagawula umnankagwa uthengisa ukuthi ilizwe liyaphumelela isikafu sakhe esasigqokileyo abantu basifuna njengesimboli njengesithengiselo sokwehluleka lokungazi lokuba nengqondo esiphemeyo
uyakhuluma uDokotela Sibanda babagawule
kale ngiphendule okukhulunywa ngesibani akubahluphayo kwesikafu sikapresident uthena upresident uyayangisa kunjani njani ukhulume konke kolokho hayi thina kithi akuyangisi kithi ngiyakuncoma kakhulu ngoba kwala kunje unkomo ngakutshela ukuthi ilizwe leli lalwela abadala bethu ngonkomo unkomo wayekambe edwela induku yakhe noma esiya ngapha emhlanganeni induku yayihlala isesandleni kwakuluphawu lwakhe lolwana ayelusebenzisa kusendala umnankagwa somuntu omncane lwana umuntu omkhulu kakhulu even lali ngezitabo yabona abantu bezio goka lezi kapu zakuzela lezi goka zilo Paul wethu ike phela besibonakala khona silandela lokho la ayekwenzayo simsekela njengomongameli wethu unkomo wayekwenza khona ukuthi abanye abantu babezibelishele behambe ngomsethwele begqoka lengwane zezinyamazana unkomo wayegqoka lenyama ngengwane zezinyamazana lapha engena khona emhlangano akumangalisi lokho kodwa ngaphandle nje kwezondo nje kuphela ekhona ebantini abathile abayenza nje into zabo zenzondo ukuthi uyazi kuzonda umuntu khona isikava sisenzani kambe sure siphambanisa ngaphambi soyelizwe isikafu isembathe esinjengesikafu zinzane asihluphi luto ngitho kuluphawu lwethu lolwana kungalihluphi lani ngayenza okwenu kona ngapho kwe-MDC akula muntu ongakukhuluma wempahla yena
Dokotela Sibanda
ngithi into eyi-1 kumfowethu lapho ukuthi hhayi bo ngekele into yakhe leyo ukuthi ebe ezama ukulinganisa umnankagwa lo mdala wethu unkomo mhlawumbe ekukhulu kakhulu leyo akukho nto eyodwa ekumnankagwa engafana lo mdala unkomo umnankagwa labomthili bakhe basemba kakhulu elayinini yabonkomo bakubo 1 billion ngokuba semuva vele kakuvuka bafakwa kunkulumo enye ngesikhathi esifanayo asikuthandi lokho ngibone ngani singathukana ngezinye indlela kodwa ukulinganisa unkomo lo mnankagwa ikuthuka isizwe asiwekele lokho
kothi induku lesikafu akuhambelani babagawule
awuhambelani kwakulwiwa
kuyahambelana kakhulu yinto ehambelana induku lesikafu yinto eyinye yinto eyodwa akulwelweni
ihlamba leyo gawule
esese umnyane wagwetshelwe ukubulawa elweli ilizwe leli akukho nto emangalisayo khonokho ukugetshelwe ukubulawa yisho into encane le
kodwa ngesisindo lesimo
kulabantu abaningi ababulawa emfoti singeke labantu bekhulumiswe ezimbi kakhulu no gawule umnankagwa lo elikhuluma ngaye lo umnankagwa lo elikhuluma ngaye ethi wagwetshelwe ukubulawa asikhulumi ngokugwetshelwa ukubulawa thina sikhulum sikhuluma ngabantu abafayo angithi
yeah
sikhuluma ngabantu abafayo ngegugula hundi sikhuluma ngabantu abafayo ngo 2008 sikhuluma ngabantu abafayo esibhedlela namhlanje abanye abantu bebhizi begathinde zamtshina we cannot continue to talk like this man sikhuluma ngabantu abafayo ngaphansi kombuso kumbe wezenzo zalo umuntu esikhuluma ngaye hayi bakithi no we are not animals we are people singathathini esithi we are able to feel for ukuthi mina ngakho wagotshela ukufa thina sinabantu abafayo we are people who are actually dead
uDokotela Sibanda lapha babagawule uvelela ekuthini uMongameli Mnangagwa wetheswa amacala okubulala ngabanye ngokunjalo awukwazi ukumlinganisa lo Joshua Nkomo
ngicela ukuthi angizange ngithi uMnangagwa ngimlinganisa lo Nkomo kodwa ngithi uMnangagwa ngamanye amaqhawe ahambayo ngemva kaNkomo ngithi ngesithiwa beemulator uNkomo bekopa kunye kuNkomo konke ababekwenza ngithi akumangala ithi namhle fake isitavu uNkomo wayethwala indumu ulandela khona oko kwakusenzwa uNkomo kanye
uMnumzana Believe Gawule lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye loDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa.
Direct from Washington, the voice of America.
Igqwetha lenduna yenhlamba baloyi uMnumzana Felix Nhlanhla Ngwendiweni lithi uMnumzana Ndiweni uyaqhubeka ngomsebenzi wakhe wobuduna lobanje izinduna zenyakatho yemaNdebeleni zisithi sezimisile umsebenzi ngoba engakhethwanga ngemfanelo. Izinduna lezi zihlangene ngempela viki zavumelana kulokho zisithi umne wabo kaNdiweni olizibulo nguye omele athathe ubuduna. Kodwa igqwetha likaNdiweni uMnumzana Dumisani Dube uthi kabakunanzi okwenziwe zinduna lezi. Abakondiweni labo bathi izinduna lezi kazilalungelo lokungenela endabeni zomdeni wabo. Usandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli somdeni wakwendiweni uMnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni.
Thina njengemuli yakwendiweni sathatha idecision saqeda sambeka umntwana. Lokho futhi kusitshela ukuthi kasile zibulo uvele watshelwa ngubani. I wrote the letter mina personal ukukhuluma layo lahamba yedlula ku DA yedlula ku PA yedlula ku Chief Council yedlula ku Office of the Minister of Local Government yayafika ku President so sengumgabe by then ngo 2014 abakhwetestayo babhala yini labo bafaka ibizwe labo lahamba na kambe ngikhona lezokwentesta lamta kati bona abantu bebhinga laba baqale nini ukuba yizi yakwenziwe baqale nini kwazi ngenzalo yakwenziweni babuzeni balayini apho abantwana bakabhuti from i-first born to the last born ngokulandelana kwabo ngoba kukhanya ngathi basebesazi kakhulu bebesazi ukwedlula thini abanikazi bomuzi.
Kodwa kulalo luyana udaba olwalukhwezwe emthethwandaba lapho kwaphuma ukuthi ngempela kulomne wabo omdala kulaye njalo kwachazwa njalo ukuthi hayi nguyiso wayethena kumele kunduna kumele kube ngomncane mhlawumbe bakuthathela khona pho ngoba amaphepha emthethwandaba aphuma isitsho njalo kungaphikiswani ukuthi omdala nguphi kumbe omncane nguphi.
Indaba liyana yakhulunywa long bed yangena e-High Court yafika yafeyila wasala phansi nogogo Masuku Masuku explained everything ngasilalela idodi le
uMnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni yisikhulumeli somdeni wenduna yenhlamba baloyi uMnumzana Felix Nhlanhla Ngwendiweni. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uMongameli Mnangagwa ukwele United Arab Emirates lamhlanje lapho azangena khona umhlangano weGlobal Business Forum on Africa. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende uzaqala ukuqhasha ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu abafundela umsebenzi baqeda namuhla. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani balaleli, sabona msakazi. Ngiyadana ngilusizi ngalokho okwenzakala eZimbabwe. Ma izanu iyakuthi yona ikhangele lutho abantu sizwe ubuhlungu ukuze kulunge. Why ubuhlungu bakhona lobo abakhuluma ngabo Zulu mabutho moyo lapha izolo ntambama? Ethumela abantu sibili sizwe ubuhlungu vele kukhanya into yabo abahlala beyitholeyo belomnangakwa. Why bonwa lobo ubuhlungu buziwa yithi thina abantu esiphansi ngapha kodwa bona abaphezulu kababuza ubuhlungu? Kanti sikasuka iFramatshini eSouth Arabia izomthatha umnangakwa eHarare imbisebhula wayo mbimusa imbisene futhi le yibo ubuhlungu bakhona elilobo. Kubuye futhi nansi kathe sisifake bakhuluma ngebudget yemota zayo zama minister landandan. Why lazo bengakhathi khona phana ukuthi kungabi khona lakho kube yibo ubuhlungu lamalawesi zabo abatholayo kube yibo ubuhlungu obuziwa ngumuntu wonke ubuhlungu bungabi kithi sodwa ngumdawini lo okhulumayo sebubi.
Ngithanda ukubizwa ngokuthi ngikhuthe, ngihlala eGadadi Village okuyisona isigaba sikababa uSifundiweni uHlanhla Yamanga. Ngithi mina njengosizala ngihlala lapha eNtaba Zinduna, sina sikhethelwa iZanu PF iNduna, sina iNduna ngeyethu. Dala sitshelwa ngamadonga abantu bebhingo ukuthi basitshele thina okokwenza ukuthi iNduna yethu sikhethelwe ngubani. Batsho ngokuthi bona uKhayisa ulela amalungelo abantu ngoba bona zinduna zeZanu PF abangena ngobuyanga bengalazi imota bengethi izimota sebebona ungazathi kuthiwa sokumele bakhuphe eyethu iNduna. Thina iNduna yethu kasifuni layo njalo iNduna yethu thina siyayithanda. Nxa izinduna lezo ezibhinga zilamandla okukhupha abantu ezikhundleni kazihambe ziye khupha umnangagwa onguye wabulala abantu bakithi ngegrawundi njalo onguye osebuleli ilizwe kunokuthi basitshele ngokuthi bakhuphe endiweni. Thina endiweni kasifuni layo, kazange abekwe ngumnangagwa, kazange abekwe ngumgari. Bathe vele 1980 amabhinya lawa bethatha ilizwe, bavele bathatha ilizwe evele uyise wakhe eyinduna. Uyaziwa iNduna kazibekwa ngayizanu PF, akuqalisi ukuthi kube lezinduna ngenxa yezanu PF. So nxa iNduna zebhinga lezo zilamandla okukhupha umuntu esikhundleni azikhupha umnangagwa oduba abantu.
Ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 okhulumayo uMalesi Chisayo kumalapha eCholocho ward 8 eBambanani. Esami isicelo msakazini ukuthi cela ukuthi izame ukuthi isiphelele inamba zamakhansila wonke nje jikelele aphethe ezigabeni zakithi, kube yiwo mhlawumbe esikhuluma lawo lapha siyizwe ukuthi kahle kahle yini into abayenzayo bona abawenzela wona umphakathi wakithi, ngoba nanku bavotela phela kodwa asibaboni, sibagcina nje bekhankasa lapho, kusuka lapho asibaboni ukuthi benzani emphakathini. Liyeke le ndaba leyi, ngisami isicelo nje le ndaba yabogawule leyi labochuma lezi zisibuhlungu kakhulu, ngoba into abazikhulumayo nje into ezingelangqondo. Angazi ukuthi kahle kahle bathengwa ngani, baphiwa malini, abantu bababona bayahlupheka. Asilamgodi, siyafisa ingabe kuthiwa amakhansila asigedele amadamu nje, noma ugovernment awuyahluleka kunye asilakhari into eziningi, manje izifuyo ziyafa, asilamanzi. Ma bengasigedela nje amadamu ezigabeni zakithi, bahambe ngamalani ngamalani begebha amadamu, lokho singakuthokozela kakhulu ngoba okuningi vele siyakwazi nokuthi lohulumende azehlulekela. Esami isicelo siyilokho nje ukuthi sicela lisifunele amanamba amakhansila esike sibe yibantu esixoxa labo, sinancane ngendaba yokogawula sesizuzile umbhedo wabo lakochuma.
Njani balaleli okhulumayo, ngugcinekile Zikhali wakoyingwe esigabeni sakompoyi. Ngihlala ngisizwa nje ogawula lawodinga umuziphuthi, abantu nje abatshiyetshiyeneyo bekhuluma lapha kwistudio 7. Manje ogawula babe bekhuluma intando yabo berasa mpela, kutshengisela ukuthi kuzanu bayasutha, bakudlayo kukhulu kuzanu she bayasutha. Thina abantu sisokola, silamba kathi sendlala, kuyalanjwa inkomo siyafa, amadonki kuyafa, kuyacuba. Bona khona ngale kibo kusho ukuthi izinto sibahambela kuhle, ezanwini bayasutha ntela kuyasothi basutha kanye labodinga umuziphuthi. Sikothini esingalalutho esilidlayo kuzani siyalamba. Manje bona bakhuluma intando yabo abayithandayo, bekhuluma nje ngendlela yabo abafuna ngakhona. Sinjalo thina esigabeni sethu kompoyi lapha esibhedlela sakoyingwe, lesikolo sakoyingwe yakulamanzi. Siyahambe sibhedlela khona ngale siyekhamanzi emfuleni, sihambise sibedlela ngesigaba ngesigaba kwakuyingwe abakompoyi kithi ngapha sithela amanesi amanzi siphinde sithele lamatisha amanzi sasonto esijabulisayo sinezibona kibe kusho ukuthi kubahambela kahle thina ngabe isikole zethu asilamanzi amatisha aphiwa yithi amanzi abantu ngoba abantwana babe besezikole befunda so kuyabekwa ilanga ukuthi ngelayo lingaka ngoba sisebenze i-food for work sisebenze futhi for week kusho ukuthi ngelanga kuyabe kumele siyilanga le-food for week kumele sisebenze kuyahle kuthiwe khona lizasebenzela esikolo sisiyakhela amatisha amanzi sikhela lamanesi amanzi kwasonke right nale ukuthi bona bebe bekhuluma ngani babona kuthi sothi basutha ba-right so hayi kunzima eZimbabwe la awuhambi kahle
labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Likhumbule ukubana nxa lirekhoda libe sendaweni ethuliyo engelamsindo ukuze lizwakale kuhle. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Iraq adubule abulala umuntu oyedwa izolo njalo alimaza abangamachomi amathathu ngesikhathi betshengisela besola uhulumende. Indunankulu yakwele Iran u-Ayatollah Khamenei uthi usekela isinqumo sikahulumende walelo lizwe esokukhweza intengo yamafutha ezimota. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuphenywa kwamacala eteswa umongameli Donald Trump kuyaqhubeka liviki njalo kuleziphathamandla zikahulumende ezibizwe lidale leCongress ukuthi zize kupha ubufakazi. Ezinye iziphathamandla zikahulumende ziphe ubufakazi bazo ngeviki edluleyo. Umongameli Trump weteswa amacala agoqela elenkohlakalo lokufumbathisa ngemva kokumisa imali ephiwa ele Ukraine ngelemelika esithi ele Ukraine kumele liphenye imisebenzi yokungethembeki athi yenziwa ngoncintisa kukhetho lukamongameli umnumzana Joe Biden yena olilunga lebandla eliphikisayo emelika elama-Democrats. Kambe iyoza lankomoni. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihle Lancube.
Into okumele siyikhumbule ukuthi indlela okubhalwe ngayo lokho esithi impeachment nxa kwakusenziwa yilaba ababhala isisekelo sombuso seMelika ekwakhiweni kweMelika khonale emuva bakubeka kwaba yindlela yokuvimbela upresident ubugebengu babesuka ekubusweni yinkosi elamandla angapheliyo elamandla aphelela khonale ezwini ontando kayithikiswa owenza kuthandayo kuso sonke isikhathi basebedala-ke indlela yokuvimbela lokho bathi ugatsha lwephalamende olungaphansi okuthiwa i-House of Representatives isingethisa upresident icala elithile abakubalayo ukuthi i-treason, i-bribery, ye-high crimes and misdemeanor ngolimi lwabo lwe-constitution. Abe sesiyathonisiswa kusenethi ibe yiyo emkhiphayo ngokwamacala abethise yile nkantu engaphansi. Ngokunjalo-ke kumele sikunanzelele ukuthi i-political process kayisiyo nkantolo. UZulu kuyadingeka ukuthi aveze usekela lolo daba ukuya-ke emphakathini kusiyakhulunywa emphakathini kuyindlela yokuzuza abantu ukuthi balandele baluvume udaba lokususwa kukaTrump esihlalweni.
Nxa libukele lani khona ngapho eZimbabwe okwenzakalayo ngalolu daba bathini abantu?
abantu babukele ukusebenza kwelizwe ngendlela efaneleyo, babona ukuthi kakula president onguntando kayiphikiswa kwelemelika bayakuthanda khona lokhuyana, bafuna ukukubona kusebenza ngapha. Bayakhala kabantu ngephalamende yethu engelamazinyo, engalumiyo, engenzi lutho, eyekela upresident esenza lokho asithandayo. Base befisa ukuthi ngabe kuyenzeka lalapha kithi, iphalamende ibe lamandla ivimbele ukukhathazwa kwamalungelo abantu, upresident abe phansi komthetho njengaye wonke umuntu. Kuyisifiso sabantu nxa bebona khona lokhu okwenzeka e-America ukuthi lakithi ngabe kunjalo.
Abe bandla likaTrump ama-Republicans bayajama bayakuphikisa lokho kuzanywa ngama-Democrats. Ubona izalankomo nemaphethelweni lapha?
Kuyacaca ukuthi uTrump uza impeachwa, uzabekwa icala lonyaka kumbe umnyaka lwana uqala olandelayo ku-House of Representatives. Akusela question, akusela mbuzo kithi esikhangela ukufakazwa kwethulwayo. Umbuzo osusele ukuthi bazazuzakala yini abakusenate abangama-Republicans ukuthi bamgwebe akhutshwe esitalweni. Okwakhathesi kafika baboni besiya kulowo mango basemekude. Kanti-ke singakhohlwa ukuthi kuzamele nxa ngabe icala leli lisiyafika kusenate, baqale bahlale phansi bavume ukuthi lidluliselwe phambili, kumele bali-adopte ngemajority ama-senators. Basho ukuthi hayi singalalela, singathonisa udaba lolu. Baselakho ukuthi bale ukuthi balithonise khona laphana lufika kibo. Yingakho ama-Democrats esenza ukuthi uZulu abe nguye ofukayo, kulokho kuthathwa ukukhangela ukuthi abantu ngabe balusekele okungakanani udaba lwakhona, ukuze ama-Republicans angama-senators ethuke avume ukuthonisa. Athi angavume ukuthonisa amkhiphe, naye ngasamkhiphanga abantu bathi hayi ligcine umuntu oyisigebengu, bakhiphe lawo ma-senators. So ama-democracy yikho lokho akuzamayo afuna kwenzeka, kodwa kangiboni okwakhathesi ukuthi ama-republicans afika i-2/3 asesekhona ukuthi angamkhipha uTrump. Ngibona hayi abakafiki lapho.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Jana elisithumela zona khona pha enkundleni ye-Facebook kulo Arthur Khumbu Ncube othiwena Morning Nkomo, uThembani Chiyana othiwena Mr. Nkomo, sicela likhiphe lo muntu ofaka izinto zakhe lapha ezingahlangani lo hlelo. Nizamkhipha, nizambona ukuthi mbani-ke lapho Chiyane. Kuzoba lo Vanele Nkomo uthi wena uNdiweni Nkomo bayabona ukuthi uba ngulonyovu embusweni woncindezelo. Sikwele Thangane kophunyuka Lupane. Regina Masina is watching. Innocent Anyon, wena uthi wena ngilalele mfowethu. Umehlo kaZulu uthi I'm sorry, ingoma emnandi kakhulu yesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota isibuye yakhuphuka kanjalo. abomdeni wenduna womnumzana Nhlanhla kwendiweni bathi undiweni uloke induna yabo ngoba akula muntu olamandla ukumsusa kulesi sikhundla ngaphandle kwabo. Likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-past 7 ntamba maphela. Mina lani sibe nisonke kusasa ekuseni ngasikhathi sinye 6:30. Olivalelisayo nguntungamile inkomo. Itshone kuhle.